okokuqala mfokankomo yokuthi sidingisise imbangela yokuthi kube lesidingo sokuthi ukhetho obelwenziwe luphindwe njalo. Nxa izizathu ezizona ezibangela ukuthi ukhetho lolu luphindwe zingenqatshelwanga njalo ekuphindweni kwalo lolu khetho, kusobala ukuthi kungenzeka ukuthi bebuyele njalo lapho abakade bekhona ngesikhathi impumela yokhetho lokuqala isazakala. So kumele sibuyele emuva siyedingisisa ukuthi kanti okuyikhona okubangele ukuthi abadliweyo bekhonone kangaka kuyini, njalo kuyini abakhonona ngakho okudala ukuthi labo okukhononwa kibo bekubone kulesiqiniseko, njalo kulokuqiniseka ukuthi into abakhonona ngayo eqinisweni yinto ebambekayo. Siyakuzwisisa kokubili khonokho. Sokuzakusa kuzakuthi zwe emphakathini jikelele ukuthi vele ibandla loneli khonokho elikwenzileyo okudala ukuthi kube lokuphikisana kwempumela yokhetho akusinto entsha, yinto endala phakathi kwalo. Okwesine kube yilokhu, ungabona ibandla elibusayo lisiba lokukhonona kukhetho lwangaphansi kulesi sigaba esiyiso kathesi, kutshengisela ukuthi esihlothini kunkokheli zizona eziphezulu, akulakubambana, kuyaliwa phezulu khonaphana. Ukhona olabantu abadliweyo njalo ukhona olabantu abawinileyo abakwaziyo ukuthi mhlawumbe bawine ngendlela ezingayisizo. Kukhombisa khonokho elokhu esikubona kusenzakala kubandla lezano.
Ukhuluma ngokulwisana okukhona phezulu khonale kunkokheli yebandla, ngobani laba? Ngumnankagwa loTshiwenga kumbe ngumnankagwa ebambene loTshiwenga belwisana le G40 njengokutsho kwabo?
Angiboni ukuthi kungaba ngumnankagwa loTshiwenga bebambene belwisana le G40, ngoba i-G40 kayisekho mfowethu, ikhanda kalisekho, okwasalayo ngumzimba. Angithi ungakhiphi phansi umzimba uyafa, izitho ezingasala nje zisakhahlela, kuyabe kungokwethuba nje elifitshane. Okusalayo ukuthi i-G40 kayisekho, kusobala ukuthi phakathi kwabo bobabili bangaba nezizathu zabo ezimqoka njalo why besenza izinto zabo ngendlela nalokuthi ukhetho kuyephindwa. So ngibona sengathi ikhomba khona phana esihlothini phakathi kukamnankagwa loTshiwenga.